Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha abazathelana umkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi futhi sidangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018. Iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3,169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha abazathelana umkhuhlane, ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana. Abantu babekhohliwe vele, bengathi abakaze bezwe ukuthi-ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi-ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi laba abalesikhathi sokufundisa abantu bayifika endaweni ezinjengamabhaka lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho. Ukuthi-ke le mali ibe khona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abe khona abantu bengalayini belalini amabhasi, ngoba nxa befonele amabhasi laphana kusho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu, liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho sikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke amamaski, bageze izandla ngesepa kumbe ngamasanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegcekeni, evele ekhohliwe, umbone edonsa imaski nxa sethi wabona amapholisa nxa ehamba endleleni. Okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga. Abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane, kodwa-ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imaski ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho lalabo bathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Dangarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. Kobulawayo khona inkantolo ye High Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa uvikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzi sayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithi esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ethi sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti atshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlaba ezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ethi sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemikhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bethi befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-50 brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shiwa abantu laba bakhuluma ngama human rights. Ayi hayi hayi ayisiko. Ama human rights kataqalisela ngapi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhlaka kaJanuary labo kwabantu balahlekelwa impela. Abantu uhulumende wacinise sisebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abathabalelwa izitolo. Kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu. Oh, ngaso kuphelela ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuze nyama human rights now usenza into eqondileyo kuloku ganga la? Ngako akusoze kuvuma makale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abazana uPF babe bezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselele ukhetho olubuyayo, hayi ubudlwangu dlwangu lobudlova lobusibu bonayo. Abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuneka ezibhedlela emgwaqweni kwese kuthiwa khona hayi ilungelo lwabantu, ilungelo labantu, ilungelo labantu, abantu bezenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF. Uzulu wezimbabwe Zimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo yikuthi izeluleko ezethulwa ikhomishini eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba injongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. Ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa lalo bayiziphi indlela ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isisekelo sombuzo. Ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa ma sikukhangelisisa akumangazi ngoba abakuqalanga kathesi anje nxa sinanzelela kumbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo kwabotshwa amagqwetha othabani impofu omakanza labodumzane kobulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ebudoyidweni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angela nhlonipho lesisekelo sombuso ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala. Angisho ukuthi khona udoyidwe yalicala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwanda. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume ngumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahlonipha isisekelo sombuso.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kuvimbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abaningi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
izakhamizi ezigoqela e-Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqela ePlum Track ezeGwanda lase-Bedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uzulu emakhaya lalo selithe izakhamizi zingela le ndlela zokuziphandela. Isakhamuzi emajiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyezoka ukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle ntamama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona labantu abahola i-social welfare balutshwane yibo abethi kwesikhathi omnyanga ahola i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla lawo ukwanisa ukumbisela igogo kweleyana. Hayi simasimanga kahle, besicela ukuthi ngabakithi laba amadona abasezwela abasinika ukudla.
Amazwi kwamancube agcizelelwe ngunkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa urhulumente kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthiwa kuyakhethwa. Ukukhetha kubo omnye engabeki imbiza eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheningi lingasenelisi ukuthenga ukudla ukugoqela impuphu kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezisuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya laye uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrecious Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Gordon Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba igolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi makho ososabathola ngenxa yendlala sebedingi sebegijimela umkutu kuyatshaya igama sebediliza igama sibilo ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuti azuzi 2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angama-$250 million $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uzulu emandebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Fury obe ngumphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Kumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe we-Gugrawund.
Nguye uParents Fury lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzama PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlulweni yeMathabeleland.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlota i-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba ye-Gugrawund lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lonkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla le-MDC ku-Welsh Branch eBilitane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube yinto enhle kakhulu okudala ukudingisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe yelizwe lokuthi abantu kufanele badikisele ukukhululeka bengayethuselwa kungala kuvikela ukuthi badekisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayifunayo badingisele ukudingisela kwakhona kungekho violent ulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto eqakathekile kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngapha eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisile kukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption leyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isustaine ilizwe lethu
ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele
ukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithileyo kodwa umthetho wakhona ungavela uwupractice uwufake into practice ukhanya suphambanisile njalo sokuyinto engani iyakhambanisa abantu ezimbabwe ukuthi kathi osokuyikho sekufanele sikwenze kuyini siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka i-record yeku-abuse ama-human rights of all kinds violation of human rights of all kinds be they sexual violation be they human rights be they freedom of expression lapho kubala labanye bebotshwa abamajinalisi abayilo bathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kulokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abazingabona labo xa beveza ukuganga okukhulu okugaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi ezenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu oveza into ezingazazo ukhanya ngani esenza into embi sase sikhanye sengikhanyela ngabona kulabantwana futhi abanye abankazana awe-university laphana abanye abazekidemonstrata ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumende but phicine bebotshwa njalo so ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni nakabutho abayibo abathi afanebese babe basegcine basekhangelele basevikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kase sebevikelani kase basekwazi ukuthi kuhamba njani
ubona ikusasa injani njengoba sobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngayo ovela kwamanye amazwe kumbe ubona ephumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe
ayi uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapho uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi khathi siyazwayo ukuthi ikhuluma lapho ukuthi iyasolasola kusolweni kuyini kasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa sezwa lo munye nje omathinamasa laphana ikhuluma ukuthi abantu kufanele bethaywe kale siyama-demonstration khathi abantu bazatshala njani
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
sibongeke usithandekile Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Lina litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMfundisi Mono, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga. Kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikisho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa amalanga angaphose efike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inotice yokuthi bazabhikisha okwakuyikuyini ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazise ukuthi kulento ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu. Uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikisho lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano. Ngabona ubonile ukuthi Politic Bureau isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikishwe nakhitshweni umnangakho. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebotshwa abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalaleli ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo 80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo 1998 okumbira igangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo othikore banatha ifiweli betshontsha amafutha uhulumende weZANU-PF wabaprotecta. Ziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi. Okusengisa ukuthi emuva lengabo 80 abantu babengakunanzelela ukuthi government yeZANU-PF icorrect. Lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama-diamonds aweth a 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani indlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo. Asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi. Esiyithi esikufunayo inkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha. Njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethwe yibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa la kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekugunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.